Usibanda ubhoda ezibedlela lemakolitjini kobulawayo lapha athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi lakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uZulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanganweni obizwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrades, I can die for you. I prepare to die for you. If you are under attack, I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke, ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many, many, many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nation, your nationality, your national serious as a people. Ngimfazi ngalosho ufulile.
Amabandla aphikisayo athi okukhulunywa ngusibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye inkokeli kubandla lezaphu.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hayi, kudala silithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingabhasiyo. Akukho lokho, abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu. Yikhampeni leyo ukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavoteli bandlela ubusayo liphinde libuyele embusweni, kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili.
USenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU-PF alilamhlaba emadolobheni, ngakho-ke uSibanda angayengi abantu.
I-ZANU in the first place kayilaleni i-state has got land, so nxa kuyenzwa okwe-land kuma-state institutions, kuyenzwa kuma-public service, kuma-public servants, it must be done in public i-public service commission, yiba abayi-incharge ngezinto lezo. Ikampeni ye ubi lokhu vele kunjalo, vele i-ZANU ihlale injalo.
Intsha yebandla le-ZANU-PF kobulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla le-ZANU-PF.
Ukutshiwo ngu-chairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobha amakhansili ukuthi anike kontanga istendi kumbe abafasilithethele ama-stands. Bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abaningi abalamsebenzi, kodwa nxa ikhansili ingalobhiwa ukuthi banike ama-stands berente bebhadala khonaphana, bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Uhlelo oluhle olungasolo ekhampeni kodwa lokuthi luyempha ontanga.
Omunye osakhulayo uNkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kahulumende kuphela, kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama-youth, sithole ama-stands, but inkinga yokuthi ama-youth, i-majority yama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona, so maybe if you can adjust for us on that one.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo, njalo mgcinhlalo waleli bandla kobulawayo uthi uza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimela e-Studio 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.